kuyadanisa ukuthi ni yonke into ekhulunywa ngumongameli kunabantu ababelindele ukuthi ni bayithathe bayithise bayiguqule i-context yayo. Obekhulume ralini ebepani zolo, obengakhulumi kuyinto eserious, bekuyinto okukhuluma nje ukuthi ni ubabo uMnangagwa kumele ahlale phansi aphumule kwezepolitics. So yena obekhuluma eseralini kungasiyinhloso yakhe ukuthi kube yinto eserious. So obviously uzazama ukulimuka phambili upresident Chamisa ukuthi ni ananzele ukuthi ezinye iy'nkulumo bezazikhulumayo kunabantu bamlindileyo ukuthi bazithathe bazithise to fit their own political agenda.
Bakhona abanye esixoxe labo abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane abathi into enhle angayenza kathesi ukuthi axolise. Uvumelana lakho yini?
Kuyamangalisa ukuthi ni every time omunye umuntu angabhala bona abantu bakhona baze bezithulele ngento zabantu kungela besifazana ama-politician labanye abakhokheli beZimbabwe. Then kulo muntu omthathele izindaba angabhala i-story ngabhala upresident Chamisa bonke sebeyikhwayara sebekhuluma ukuthi uChamisa akaxolise kwenzeni. It's like it's a political agenda. So okwamanje ngizozama ukuconsulta la upresident but nalami bengikhona kurali yakhona abantu labo understand the context yes which is that. So it wasn't like who turn out yeah, the relevant response.